okokuqala siyakwamukela lokho ukuthiwe ngohulumende South Africa ukuthi abantu behambe bayethatha ama permit abo kungadlulu 30 September. Esekunanzelelayo ukuthi vele sekuhlukumeze abantu abanengi kakhulu okuphuza kokuphuma kwencwadi lezo zokuhlala elizweni leSouth Africa, ngoba nxa abantu babefaka izicelo zabo kwakuthe kuzathatha ama 8 weeks kuphela, kodwa sekudlulile sekuze kuyisiyafika 8-9 months ama permit lokho engaphumi. So siyakhuthaza ke kakhulu ukuthi labo abangathathi behambe bewathatha, kanti ke kakhulu futhi abanye balindele ukuthi bafonelwe yibona nabo okuyiba banika ama-permit. Nxa umuntu bengamfoneli kahambe kuphela ayekhangela ukuthi i-permit yakhe khona lapha ayivele efake khona amaphepha, bamkhangele bebamnike i-permit yakhe. Okwenza ukuthi nxa sekufika lelo langa elibekiweyo wonke umuntu eseqedile usehambile wayathatha.
Lingafika leli langa bekhona abangakathathi incwadi zabo, kuyini okuya kwenzakala kubo?
Okwakhathesi kasikabilo lwazi olubanzi ukuthi kambe kuzoyenzakalani, kodwa sikunanzelelayo ukuthi kungavele kuvalwe ama-ofisi lapho abantu abahamba babeka khona izikhalo zabo, kuyabe sokunzima ukuthi bebuyincwadi zokuhlala bazithole. Kade sikunanzelelayo futhi kulabanye abahambileyo bafika batshela ukuthi hhayi lina kaliphumelelanga ukuthola izincwadi lezi ngezizathu ezithinde. Sesikhulumeke lo director general wathena bazivama ukuthi ekupheleni kwale nyanga efikiyo bese beqala ukukhangela ukuthi kade kungani umuntu wancitshwa, ngoba sinanzelela ukuthi abanye bancitshwa ngezizathu zokuthi ngo-2010 babengatholanga. Abanye futhi bayancitshwa ngesizathu sokuthi umuntu mhlawumbe wakwabotshwa kumbe botshela ukuthi akekho emthethweni eSouth Africa, ama-fingerprint akhe asesiba ePretoria. Nxa sebe-checka bona sebethi umuntu lwana ule-criminal record sebemncitsha i-permit. So sicabanga ukuthi ngokukhuluma kwethu lo director general kuphela linyanga kuzaqalwa ukuthi kukhangelwe ukuthi kanti laba abantu bancitshwa njani. Sithemba ukuthi labo kusiyafika i-30 September bona abancitshwa ama-permit bazesebewanikezwa, kwenza ukuthi nxa u-31 October wonke umuntu esele permit owayehamba wacela uhlelo lolu soluphelile.